njengogajala bomama ku-MDC Alliance, asikhathazekile kakhulu ngokwenzakale kumantombazana la amathathu awe-Youth Assembly e-MDC Alliance, uSisiliya, uNetsai noJohana abakhethwe izolo ngamapholisa ku-roadblock e-showgrounds. Sikhathazekile ngoba lokho bengabonakali kusukisela izolo. Amapholisa alokhu tshintshatshintsha ama-statements, bake bethi kabalawo amantombazana lawa, kwesinye isikhathi bethi bakhona. Kodwa thina siyakwazi ukuthi amantombazana lawa asemapholiseni. Izolo bonke bobathathu bafakele abantu abaseduzane nabo ama-messages, bafakele i-leadership e-MDC Alliance ama-messages ukuthi baseHarare Central Police Station. Siyakwazi bagcine ngamapholisa, bazama nje ukucatsha. Kodwa thina sikhathazekile ukuthi nxa kuyukuthi abantwana laba balecala kababajezise phela ngokuvula i-docket bahambe e-court, bayetholakala ukuthi balecala kumbe kabalacala e-court. Sifuna i-justice ukuthi ibe khona nxa yokuthi balecala.
Bekufanele yini ukuthi abatsha laba betshengisele ngesikhathi lesi ese-lockdown?
Abayouth ebedemonstrata ukuthi balandile, abantu balandile uhulumende kayenzi lutho nge-lockdown leyi. Siyazi ukuthi kule-lockdown, kodwa nxa kule-lockdown phela akutsho ukuthi amalungelo abantu lawo aku-lockdown. Ngakho sithi akulanto abayiphambanisileyo amayouth lawo, balelungelo. I-constitution yeZimbabwe ithi wonke umuntu ulelungelo lokudemonstrata, lokupetishina at any given time. I-COVID-19 kumbe i-lockdown kayizange ikhiphe amalungelo lawo.
Okwamanje ibandla lakho lenzani ngalolu daba?
Babhode kuma-police stations wonke, ama-lawyers awe-Zim Rights, Zimbabwe Lawyers for Women Rights, yiwo asebambe udaba lolu, yibo asebephambili. Esiloko sithemba, sikhuleka nakuNkulunkulu ukuthi amantombazana lawa asilile lapho abakhona, abala kudlodlwangulwa lapho abakhona. Ngoba siyakwazi ukuthi khona amapholisa akahulumende balakho ukuthi nxa bangathumba abantu abangomama bajayele ukubachaya, bajayele ukubarepa. Siyakwazi kwayenzakala kuJustina Mgogo, siyakwazi kwayenzakala kuGonyeti. So siphongu ukubamba amathumbu ngezandla ukuthi amankazana lawo abe engabi esengozini.
Lithini ngoxhaso lolu oluvela kunhlanganiso ezizimeleyo lamazwe aphetsheya?
Sithanda ukuthi sibonge amanye amabandla aphetsheya lezinye iy'nhlanganiso ezilwela ulungelo loluntu, lezo esezicothoze uhulumende weZimbabwe ngalolu daba. Siyakwamukela kakhulu thina njengebandla uxaso olungaka, siyalwamukela. Angani bengaqhubekela phambili besekela ukukhangelisiswa kwamalungelo abantu, ngoba phela nxa ukhathazekile uyabe ubadinga abangani abakududuzayo, abangani abakuncedisayo edaweni lolo ulalo. Ngakho thina siyababonga kakhulu. Njalo sinxusa ezinye inhlanganiso ikakhulu ezilwela amalungelo abomama eZimbabwe. Sifuna ukuzibona lazo zikhuluma njengokukhuluma lathi esiyabe sikwenze nxa abanye omama abangelani lezo mbusazwe behlukulisiwe. Siyasikhulume, sibasapota. Sifuna ukubona omama bonke labo baba phela sifuna ukubona bekhuluma. Sicothoza uhulumende lo ongafuni ukuphikiswa, uhulumende lo ofuna ukuba yi-dictator, uhulumende ongafuni ukunakekela abantu. Yebo, singabe siku-lockdown, i-lockdown ikhona, i-COVID ikhona, le ndlala ikhona. Abantu baku-lockdown, abantu banendlala. Ngakho uhulumende kumele abone ukuthi abantu bayadla lanxa beku-lockdown. Abantu bangatshengisela beku-lockdown, uhulumende kumele alalele izikhala zona zabo kulokuthi ababophe abahlukuluzi. Ngiyabonga igama nguBarbara Thanyaniwa isikhulumeli seMDC Alliance ugaja labo mama ole Assembly of Women. Ngiyabonga.